ni njini tanono kawande njiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingaya livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 Lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abanye njalo abane abangamachumi amane batholakala belegcikwane le coronavirus kuleli dolobho. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ijefu usethe khwatshu.
Sizokuselakala ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxa esedla ipoyizeni kumbe sekube njani.
Kambe ukuqilibezela ngeminyaka yokuzalwa okwenziwa ngabadlali beqembu lama-under 17 elenguqu kuchia elakusasa lalomdlalo limingapi?
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa le ivelilele.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo ngamandla lapho okubhubhe abanye njalo abane izolo kwathi abangamachumi amane batholakala belegcikwane le coronavirus kuleli dolobho. Lanxa ababanjwe leli gcikwane selokhu laqala ekuqaleni komnyaka, bebe baningi eHarare kobulawayo yikho njalo okulabantu abagulayo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 abaningi. Kobulawayo kulabantu abangamakhulu amabili lechumi elilesikhombisa 236 abagulayo belele ezibhedlela ngalomkhuhlane. Kuthi eHarare kulabaphansi kwekhulu elilodwa 84 abagulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi indawo ezibhahe igciwane le-coronavirus kobulawayo zibalisa amalokishi athi Nkulumane, Magwegwe West lejele leKami. Bala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa ijefu usethe khwatshu. UMatemadanda ubikwa ubevuvuka ubuso lomzimba njalo ekhupha ngeviki edluleyo waze wasiwa esibhedlela. Ibandla lezanu PF lethule umbiko ngeviki edluleyo lisithi uMatemadanda uyagula. Kodwa izolo uMatemadanda ubonakale ebhodabhoda edolobheni leHarare elenye inkokheli yebandla lezanu PF ebalisa umgcini isihlalo eHarare umnumzana Godwills Masimirembwa bekhulumisana labantu emgwaqweni weHarare. Udaba lokufakelwa ichefu ebandleni lezanu PF lukhanya soluyinhlala yenza. Abanye abake bakhala ngokufakelwa ichefu babalisa umongameli Emerson Mnangagwa owathi wafakelwa ichefu ku-ice cream eGwanda ngomnyaka ka-2017. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Gandhi unanzelele ukuthi uba uMatemadanda umsebenzi wakhe omkhulu kakhulu lwana uba unational commissar. Njalo khona pana kwasuka omunye umuntu laye khona pana esikhundleni zenzana akusoze kuselakala ukuthi nxa sokusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxa esedla ipoyizeni kumbe sekube njani. Konke izinto ezinjengazenizana soze siswele ukuthi sicabangele okunjalo. Ngokunjalo even nalaphana kuqala nje uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho. Kuyatholakala Gandhi ayisokuzana uPF kuphela. Le machurch abantu bayafakela namapoyizeni. le ngaphema pabandle lathiyene lemsebenzini emakampanini ngezikhundla uyasifela gandi isikhundla ungathi ukuthi kumbe kuzana uPF kuphela uyasifela isikhundla noma ungapi uyasifela isikhundla noma kuzana uPF uyasifela isikhundla noma ungapi khangela labantu ukuthi balwisana njani khangela abantu beMDC ukuthi babulala balwisana njani bebangezikhundla so konke konoko kuba kuyimisebenzi kaSathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kaSathane vela iswelakali abantu benjalo matematanda lezi umsebenzi wakho abanye bamfisela kubi ukumesha gomzawe kodwa ke hayi kungasenani usindile matematanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje matematanda kodwa kucabangela kwabantu bese becabangela bese thuka ukuthi amhlawumbe enqe matematanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bezon bemzonda nje bemzondelize kodwa matematanda izenzela kusho umsebenzi wakhe
lona ibandla lezana uPF siyasizwe ukuthiwa lengani ezomdeni alizivezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise baphumela lokho abakukhuluma imfihlo akulandawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ama-church abo awomagaya uzokuthi hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church anala khona hey uzokuthi ubani uripile ubani uyenze hayi akuselakali ukukhuluma kanti kungayisiki ukuthi kumbe akula mfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcikeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathi phephandaba labantu athele izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukanye kulomlilo obhebhayo kulontuthu ethunqayo ethangweni lwezana uPF yebo phela akula muzwe ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizi yonke lama problem ilonhlupho zayo kodwa lati silenhlupho zethu kodwa silendlela yethu ukuzimanage inhlupho zethu njengomhlangano wezana uPF
khona kubandla lezana uPF kungakukhona yini ukudonselana kumbe ukukhona kwesibonayo kulokubambana yini bandleni
yeah ngiyaphinda njalo njengoba sidinga ukuthi kulokudonselana kulani kanti ngithi mina izalu PF inhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe inhlanganiso njalo kathe iparty eyiyo elohulumende obusayo izalu PF ayengeke iswele ihlupho ezikhona enkunhlanganiso zonke ayizo zihlwele inhlupho ezingaba zihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela akula muzi ongathunqa intuthu iyo izalu PF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe akuswelakali khona lokho kwabusukela emuva noma ngapi la ngapi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu abangawelelani khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe besiya phambili
umnumzana believe gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
yebo mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumimitheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi iningi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Iqembu labasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa 17 abemdlalo wenguqu elixotshwe kumidlalo yenkezo ye-Confederation of Southern African Football Association Youth Championship. Belikhangelelwe ukufika elizweni izolo livela kwele South Africa. Iqembu leli laxoxwa emidlalweni le ngoba kulabadlali abatholakala beleminyaka edlula elithumi lasikhombisa i-17. Baxoxwa kunye labadlali bamazwe athi Botswana, Comoros Islands, leSwatini labo okuthiwa babezama ukuqilibezela. Kodwa babanjwa ngomtshina osetshenziswa ukubona ukuthi umuntu useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa na. Iqembu lesizwe landise ukuthola abadlali balo kubona laba abasakhulayo. Kodwa ukuqilibezela ukuthiwa kwakufuna ukwenziwa sokuthiye abanye besithi iqembu lakusasa elomdlalo wenguqu liza kuba sengozini yokuthola abadlali abakhaliphileyo. Sixoxe lolandela umdlalo wenguqu uPeter Moyo othi lesi sehlakalo siyayangisa ilizwe.
Mina lapha ngisola inhlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele sihlala sihluphana ngabo abantu laba, sahluphana lo minister wangkhona samtshela ukuthi kona alike likhiphe abantu laba, bathi kuthiwa kona hayi FIFA yazo yazo bayasibhana. Ngathi ngaze sibhanwe kungcono singabhanwa 2-3 years siyabe sifaka umuzi endaweni yawo. Kathe sikhangela ubone, it's embarrassing ukuthi kona abantu bayahamba lomuntu over age besiyabanjwa ikhafu kona ngale emazweni. Akulunganga lokho, izifa is to blame. Akula into abayitshela yona ngale weBotswana uhlobo bahle bafaya uCEO wakhona. Ngapha siyayekela abantu besenza into ezwamadlwangu.
Manje kwenziweni ukwenzela ukuthi udaba lolu lungaphindakali futhi, ngoba siyabona ukuthi ngomnyaka ka-2016 kwake kwaba lo daba olufanayo, amanda 17 baze baxotshwa inguqu yayekela ukudlalwa sebexotshiwe. Manje ubona ngani kwenziweni ukuthi kwenqatshelwe lokho?
Mina engubonayo lapha, nxa izifa ikhetha ama-coach ukuthi basukumise umdlalo especially beqalisela kubafana phansi lapha, kabakhethe abantu abangela corruption. Kathesi kulomfana wehwange lapha omwanda 17 awamthiyayo, umfana omncane odlala ibhora elinathisa amanzi osokuhlupha kathesi ukuthi kona abafana laba bonaba amakoji laba balama academy abo, so bayakhetha ngesikruku befuna ukuthi kona kona bezathengisa ama players. So angibasoli ngoba baphiwe ithuba elokwezi i-corruption, baphiwe izifa. Mina ngisola yona izifa yiyo inhloko eyomdlalo wenguqu la. So yibo basolayo. Lokukhetha amakoti kwabo akuqondakali ukuthi vele bayenzani. Ngama sisilidwa yimafia. So abantu laba kufuze baphume emdlalweni.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani elakusasa elenguqu lingahamba njani, njengoba abantu babe bekhangelele kubona abasakhulayo ukuthi yibo abazaba bedlala inguqu kwelizayo, kodwa sibone sebexotshwa ngokungayithembeki bebanjwa bezama ukuqilibezela?
Akula lapho esiyakona, as long as labantu abanjengayona lizifa kamambo leyi iwolile, akula zazifa la, akula lapho esiyakona ikudlala. Akula into esiyenzayo elizweni lapha ngaphandle ikitshwe, fuze ithanyelwe, siqalise kutsha sibili sifake abantu abebhora, abantu abakwazi ibhora, nothi amatsotsi abefuna ukuyadinga imali kuzifa. Asifuni umuntu oyadinga imali thina, sifuna umuntu ozaphakamisa umdlalo. Umdlalo uyafa sikhangele. So lapha ngithi uminister yena ngokwakhe kazame ukuthanyela izifa leyi, kungcono sibhanwe like I said lapha. Kungcono sibhanwe 3 years silungisise umuzi, ngoba kathesi yingxaba ngcoza akulalutho. Izifa le ibolile akulabantu.
Umnimzana Peter Moyo ngolandela inguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi kulamatitshala ukuthiwa ayethuselwa ukuthi aye emsebenzini ngabenhlanganiso ethiwa Zimbabwe Parents Union. Leli phephandaba lithi umkhokheli walenhlanganiso, umnumzana Martin Mazibisa, wethusela inkokheli zamatitshala ezithi azifuni ukwemukela isilinganiso sekholo esingamakhulu amane lanye ekhulwini i-41 okwathiwa yiso esizaphiwa ababalisi. Iphephandaba le-Chronicle lithi ikolitshi le-NUST lizaphathisa ukudingisisa ukuthi amathambo ababulawa igugurawundi ngawabo bani kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku olwe-DNA. Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibona, Studio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani, ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba efuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president, yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu, nanti iqembu lakho naselimehlula selimahlula uJamisa. Athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Balalela bahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nangu uSpanda ngisalwa khona apha eMangwe ngilaphe eJoburg bakithi ngibalwa kudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni i-opposition. Siyananzelela kathese i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo khonalapho njengabo Khalipani Phukeni, labo Deni Moyo, labo Thokozani Khuphe, vele yiwo osungani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngitho ukuthi Thokozani Lomonzora komithi ngamazanu PF studies izinto zezanu lezo avela abasoze abazimbe abasiba abantu ukuthi akumbe i-political party isebenzi zezanu izinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-MDC alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke sicine ekuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kulamaNdebele kulamashona, kuliphathi zamashona kulezamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse zanu phevu esikhundleni, ngoba sifana nalabantu abahleya inyamazana abasayiqotha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nanzathatha umlenze, mina nzathatha lokhu ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukusheya umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa. Vele injongo yakho ufuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa. Azinazeleleni izanu PF yena amapholisi amali ayikhona ukuthi amashona wonke amapholisi amali ayikhona ukuthi singathi amaNdebele amaNdebele kumbe njani amashona kumbe njani. Amapholisi ezanu yiwo asehlukanisayo. Sikhiphele izanu esikhundleni konke lokho kwinto okwe-terrorism vele kwabuya lezanu ngesikhathi bebulala uTongugara. Yize isikhathi beqala ukuthi baqinise ilokuze i-tribalism, isebenzisa i-tribalistic card, isebenzisa i-divide and rule izanu. Kumele sikunanzelele lokho. Engakutsho nje ukuthi uThokozani Khuphe labanye bakhe kuground bakhohlwe shemu vele angeke besirobe. Bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa, kodwa abantu abasapota ngengqondo kuground abasoze bathole lutho. Bazahlala nje behawula, abasoze futhi bazuze abantu abangaka, abasoze bayithole yona isithe eyodwa loba ngaphi. Bazaze bezifela nje bezitudi zezanu abachiyane lathi thina abantu be-MDC.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 bahle lonke. Linelisakaza lingazijiya emuva, lizikhipha njengoba zinjalo. Mina ngubhandamoyo komnyama esigabeni kwendolwani, esigabeni sikandolwani lomasendi lomphini Plum Tree kulili ma-West. Mina ngithi osopolitiki bakithi bayenza into embi kakhulu kulamazwe amathathu, iZimbabwe, South Africa, Botswana. Abantu laba ama government ethu ahlanyela into engalunganga i-tribalism, ukubandlululana. IZimbabwe yabandlulula, yayenza ukuthi abantwana bebandlululane ngegugurawundi. Lamanje umntwana mayesizwa okhuluma isishona lokhuluma isindebe abakhangelani kahle. I-South Africa ngibuye ngithi izonophobia, izonophobia ihlanyela into engalunganga i-tribalism.
zwana phobia ihlanyele into engalunganga abantwana besintu sithi kulobuntu akuseko kukhangelana kahle elizweni leSouth Africa singabantu abamnyama iBotswana iBotswana ayitshengiseli
linjani basakazi baka Studio 7 lonke elenza umsebenzi omuhle siyalibonga lokho sifaka lapha ama message kodwa sihlala sizwa lokho yokukhuluma abantu wa umuntu oyi-1 akhulume kathathu ngelinye la sazi simqambe ngebizo kumbe yabe isihlobo lani hayi no sifakana abantu abathini singahlali sizwa abantu aba umuntu oyi-1 kaningi ningi kuyabe kusenza ngani Studio 7 yavulelwa yena kanti hayi into le ngekaZulu okhamekileyo njengathi singumthwakazi sifuna ukugijima sibambe kakhulu ukuthi siqondise izigwegwe ezenziwa yiZANU PF labantu bayo labalandeli bayo badlala ngenye into ongafanelanga badlale ngayo ethanda ukusinyanyisa kakhulu yona le yokuthi kuthiwe kuyagejwa amathambo egugulwa wonto amathambo akuthiwe ye izinduna ziyakhokhela umthwakazi akudliwa mali yegazi akudliwa mali yengozi babulala abantu baquma abantu abanye umama barejwa bezithole kwabulawane kathesi bakhuluma ngabantu abangalamabhedi umuntu ongalamabhedi uyabe ngumuntu ongazange afunde uzobakhomposetha ngani mna ngakho into okufanele ukuthi akhulume ngayo yikuthi alungise izinto ngendlela asikwazi ukuvuma kathesi yena ephezu kokudiliza uthi yena uyalungisa ngabe diliza izinduna zakithi uzenzani ezifaka entweni yakhe uKhayisa wayemxotshelani wayemxotshelani ubuduna bukaKhayisa wayebuthintelani ethinta izinduna zakithi ezobukhosi akwaziyo ukuthi zimela iqiniso ebesethatha yena segenisa isizano sakhe leso izano lakhe lelo alenza kudala asozano yizano yokubulala abantu ukubusa kuyabehlula le esihloneni kugcwele isathanizi badla igazi labantu manje badla igazi elirongi lamaNdebele kalidliwa baza kufa lokufa ngoba kathesi isi 40 years besibusa ngochuku kathesi uNkulunkulu uzathumela uMoses njalo lamazwi kafike kumdladla umkheso lingelimqongo ukuthi kame athi nko emele isizwe sakhe afike kubulelane inkosi yamaNdebele ukuthi kabame bathi nko bengakhithwa esibayeni ngobugwala beqine ngoba kathesi sokufanele sife lokufa sifela iqiniso bengabamba amathambo abantu besindebeleni bazawabamba bawasengaphi induna enza njalo ihlibe kwazi ukuthi kayisela bantu siyazizwa nje izinduna ziyakhuluma zithi ye lokho kwakhulunywa ngesikhathi sikankomo kwathini 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 sizazitshela ukuthi wena useyonduna usela bantu asifuni abantu besijonene entweni zethu ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 eke sikhangele sivela ngapha kwele Melika ugatsha olubona ngokuqutshwa kwenhlelo zikahulumende kwele Melika olwe GSA soluzelwa apha imvumo owakhethwa ukuba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden ukuthi aqalise imicimbi yokuthatha intambo kumongameli Donald Trump. Lolu gatsha yilo njalo olupha imali umkhankaso oyabe ulindele ukungena esikhundleni ukuthi uqalise ukubumba uhulumende. Yena umongameli Trump eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter uthe iziphathamandla zogatsha lwe-GSA bese zithwaliswe nzima ngabebandla lama-Democrats okubangele ukuthi laye avume ukuthi baphiwe ixesha. Kodwa waphanga wathi elokhu esazi ukuthi uzaphumelela emzameni yokugenqula impumela yokhetho. umnumzana Biden yena usevele wakhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivalisa abesifazane abambalwa abazakhokhela ingatsha ezingakaze zikhokhelwe ngabesifazane solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. Umongameli Trump esengohlala ezidlalela igolufu engasakhanyi ukuthi wenzani. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu othi icebo lokuvala ilizwe lemelika njalo likhanya lingayisilo elithenjwe ngumnumzana Biden.
Mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo wathi yena uvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi ilizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuka wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden uzavala ilizwe. UTrump nguye ekhampeyini etshela amasapoti akhe ukuthi uBiden uzavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakho umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela atshiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kule sizathu uzavala. But kazangatsho ekhampeyina wathi qiniso qiniso mina vele ngingathathi ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ekhampeyini ngoba umuntu owayekhampeyina uTrump ngowayesehambetshela abantu ukuthi uBiden lingamvoteli ukuthi uzavala uzavala. And ngiphinde amazwi wakhe wathi is going to shut our country down, is going to shut our country down. UBiden waphinde waziphendulela yena ngokho umlomo wathi kuTrump angizange ngitsho ukuthi ngizavala ilizwe. So lowo ngamanga ukuthi umunye engizwa omunye sitho omunye nxa ezama ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzibane uthe. Ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden uzavala ilizwe but angizange ngimuzwe. Ngamuzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So ukuthi uzaqala hlolisisa umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane eAmerica and okulikhwezile walezi nsuku ezedlulileyo bekungamarali. Bayatsho abantu ukuthi endaweni ezinjengeWisconsin lase Michigan la kuwo Philadelphia lapho uTrump abecampaigna khona kakhulu khulu ehlanganisa abantu ikho lapho igcikwane elikhule khona konke kubo Ohio le lezi zindawo lapha tekusiba lama rally khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane eAmerica ukuthi abantu bazibona ngani bona balama rights abo. Omunye angaza gqoke imask, omunye thena akagqoki imask. Yikho khona ukukhweza igciwane. Khona ukuthi kulabantu baka Trump abangama Trump abathi bona kabagqoki imask yibo abantu abaphambanisayo. Labanye abantu abahamba emtchadweni, ikakhulu enyuzini lapha izolo ngibone omunye untombazana lomkakhe abasanda kuchata bathi babenxusa abantu. Bathe babanxusile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga lama mask. Kuthiwa phakathi komtchado nalo kade kukhona abangu-40 batheste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezindawo mina ngiyasonta ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church angihambe church ayisikho ukuthi ngiyesaba but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane angazakasile nxa uthe nxenye ngumbule asthma kumbule chukela kumbulani abantu okukhweza umkhuhlane ukuthi abantu kuthani angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi kuyini ukuba selfish. Abantu eAmerica they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngakawugula umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngasomuntu omdala bahamba ezitolo baluqoka ama-mask bangena ezindaweni lasemsebenzini baluqoka ama-mask. Yikho okukhweza umkhuhlane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abane njalo abane izolo. Unobhala ubona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa wafakelwa ithefu wagula usethe khwatshu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.